into ekhona enzala ebandleni lezanu iyadaniswa njalo ithaqiswa igazi ngoba abantu bonke bayakubona ukuthi umgabe seluphele akasaboni nokuthi kwenzekani kuzo zonke inxa zonke kodwa-ke ulokhu esabambelele njalo ethembisa ukuthi uzoqhubeka ebusa noma engasaboni lutho uyatsho nokuthi uthi yena odokotela bamhlola izinto zonke zomzimba bathola ukuthi zisasebenza yikho-ke uzoqhubeka ebusa kodwa-ke kumele sikutsho ukuthi abantu abasebenza naye bayakubona konke lokhu ukusilela kwakhe ngenxa yokuluphala abanye bakhona ukugoqela nonkosikazi wakhe sebeqalile ukuthi bayasho ukuthi hhayi sokumele ukhethe umuntu ozokwelama ungalindi ukuthi kube ngabanye abantu abazokwenza ukukhuluma lokhu uGrace ngoba ekubona ukuthi umyeni wakhe selidumele emashumpeni kodwa-ke noma kunjalo okungabe kusethusa kakhulu yukuthi lona ibandla lezanu seliqhekezeke phakathi kunabantu abathukuzelane induku emqubeni okuthi noma nini nje bangagadlana kube kubi lokho-ke kungenza ukuthi ilizwe laseZimbabwe ingene esimeni esibucayi esingenza ukuthi lingabe lisakwazi ukubuseka
nxa sikhangela abantu abafana loJonathan Moyo labo kaSukuwere ngeyiphi indima abayidlalayo kumbango lo wesikhundla sikamongameli Mgabe
uyababona bona la abafana obabetha amagama ngabafana abazaziyo ukuthi basasebancane uma kubhekwa ubudala nokuthi ngokwezikhundla ngobani abangamelama bayazazi ukuthi bakude le ebukhosini bokwelama uMgabe kodwa ngokuhlakanipha kwabo basebekubona ukuthi njengoba bengavumelani nalabo abazibona beseduze nenkathi yobukhosi ngcono bona bazibandakanye basondelelane nalabo abanye abanjengoGrace Mgabe abasondezwa ebukhosini ngomtshato hhayi yibulunga noma yibudala kwezombusazwe yikho-ke besebenzisa lokho baza kusebenzisa ngezinga eliphezulu okuzokwenza ukuthi abantu abanjengabomnangagwa akathi sebecabanga ukuthi induku sebeyibambile ibaphunyuke baye kuwa bashamangatshana kuye ngena umuntu okade enganakanelwa loyo muntu uzode ngene njalo empumputho engaboni abantu abazawa bemlawula bebusa kodwa bedathe ngemva kwakhe yibo bona labafana uJonathan labo kaSukuwere.